Lokho yikho akade sekukhangelele ukuthi kungenzakala ngemva kokuthi iZimbabwe ivale iborder. Esicabanga ukuthi yikho okungeke kuphazamise kakhulu ukuthi labo abalama-permit, abama-permanent residents, bayavunyelwa ukuthi bangene. Mhlawumbe mabe khona abalokhu besekhaya besase kuholiday, nxa belama-permit bayavunyelwa ukungena. Kodwa ke labo abangelawo ama-permit, abangaso ma-permanent residents e-South Africa, yibo ke abalebhadi lokuthi abasoze bavunyelwe ngoba vele bebengasavunyelwa ukudlula e-border e-Zimbabwe. So lokho ke into kade siyikhangelela ukuthi izokwenzakala.
Khona ngapho eSouth Africa siyazi ukuthi umkhuhlane lo umemetheka ngendlela esabisayo. Ubona eZimbabwe ungamemetheka yini ufike kulelo zinga?
Okuqakathekileyo eZimbabwe ukuthi kumele silandele imigomo esiphiwa ngabazempilo ukuthi sigeze izandla, sigqoke ama-mask, singahambi endaweni lapho okulabantu abaningi khona. Siyananzelela ukuthi ukumemetheka komkhuhlane kumbe ngithi leli gciwana eZimbabwe kuvele ngemva kokuthi kuvulwe i-border ngo-December. Njalo futhi okunye kwenza ukuthi emabhasini kakhulu uZupco abantu bebengena begcwala, uhulumeni ubengela ndlela yokuthi anike abantu indlela zokuhamba engakhangeli kahle ukuthi abantu bangena njani kuZupco. Okwesithathu kwenze ukuthi abantu bengela kudla bayagcwala ezitolo bedinga ukudla, abantu bengela mali bayagcwala emalayini nebhenki bedinga imali, okwenza ukuthi ukuqhelelana lokho ngolwasemzini othiwa i-social distancing okungazange kube khona. Yikho-ke kumele silandele imigomo yonke loba sisiya ezitolo zekudinga ukudla kumbe sisiya emabhanga kumbe singena emabhasini. Kumele sinanzelele ukuthi kumele siqhelelane ukwenzela ukuthi igciwane leli singalidluliseli kwabantu.
UMongameli Ramaphosa ubekhala esikhathini esedluleyo ngokuthi abantu kabazilandeli iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane. Sokunjani kulezi nsuku?
Kukhanya ngani abantu sebeqala ukwethuka ngoba sekuqala kumbe sokulabantu esibaziyo asebedlule emhlabeni ngaleli gciwane. Loba abantu bengalandeli ngokupheleleyo imigomo kodwa sebezama ukuthi bayilandele akusafanani lalesiyana isikhathi kuqala ngo-March lapho abanye abantu ababesithi bona igciwane leli umuntu omnyama kalimbulali kumbe akabanjwa leli gciwane. Igciwane libamba ama-China labelungu, thina abantu abamnyama sihlala endaweni eshisayo. Manje abantu sebeyabona ukuthi hayi izihlobo zethu abantu esibathanda abantu esiqondelane labo bayadlula emhlabeni ngaleli gciwane. Loba bengadlulanga abanye vele sebephuma kulelo gciwane, kungani wonke umuntu selo muntu amaziyo ukuthi leli igciwane limphethe. Yikho-ke abantu sebephana-ke bazama ukuthi baphane imibono yokuthi umuntu mayelalo igciwane engasinda njani. Abantu sebekhuluma kakhulu ngendaba yokufutha ukuthi umuntu adle amagarlic ukwenzela ukuthi azame ukuthi alwisane laleli gciwane, njalo futhi umuntu athenge imithi le okuthiwa abantu bayithenge. So-ke yikho esikubonayo ukuthi abantu sebengani bakunanzelela ukuthi leli gciwane likhona kumele silwisane lalo.